soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-19 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uselobele amakansila ebandla le-CCC alichumi lesikhombisa 17 incwadi ebazisa ukuba sebesusiwe ukuba ngamakansila.
Ngoba kunje ubabusenge Zuma Chabangu udingwa ngamapholisa secatshile ebhalwini sizacela amapholisa sometime ukuthi engenye umuntu ongancedisa amapholisa ukuthi emvumbulule ngubaba uphukele.
Ibandla lesi likhuthaza uZulu ukuthi angene ezidaladeni atshengisele ekhonona ngesimo sezombusazwe.
Ihlezi ikhuluma ngokuthi ifuna ukwenza ama-demonstrations but singakhangela izikhathi eziningi inkulumo zabo zivelele emoyeni. So labantu lapha eZimbabwe abasela themba labo ukuthi bale capacity kwenza demonstration.
Abalandeli bomdlalo wenguqu batshengisa ukudana ngesinqumo sokuba iqembu labo elesizwe ama-Warriors lizadlalela elizweni leRwanda imidlalo yangekhaya ngoba inkundla zeZimbabwe zimanikiniki.
Iziningi izinto ezazikhulunywe nguhulumende zikhulunywa ngumphathintambo uCathy Coventry ukuthi uzabe ezenzi nakhathi zikakazenzi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uselobele amakansila ebandla le-CCC alichumi lasikhombisa 17 endaweni zelizwe ezitshiyeneyo incwadi ebazisa ukuba sebesusiwe ukuba ngamakansila. Ozithi ngosaphethe isikhundla sikanobhala jikelele umnumzana Sengezo Chabangu exotshisa amalunga la wathi kabakhethwanga nguZulu kodwa babekwa nje inkokheli yebandla ngalokho kumele baxotshwe. Amakansila la iningi lawo bengakobulawayo okulaba lichumi lambili ababalisa umnumzana Shepherd Sithole, Nkosinathi Hobe Mpofu, Donaldson Mabuto, Takunda Felix Matsana, Simbarashe Dube, Tinevimbo Maphosa, Thobeko Meli, Arnold Batsirai, Zibusiso Chongwe, labonkosikazi Sarah Kronje, Lodoka Sibanda. Abanye abaxotshiweyo ngabe Matabeleland North le-South, Maswingo le-Epworth. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kuliqiniso ukuthi ama-councillor ethu akobulawayo 12 azuze izincwadi ezifanana lama-MP ukuthi abasasebexotshiwe bebandleni. Konke lokhu thina abantu bebandla labantu sithi kuyize izinto ezingasoze vele eziphumelele ngoba kunje ubabusenge Zuma Chabangu udingwa ngamapholisa secatshile ebhalwini sizacela amapholisa sometime ukuthi engenye umuntu ongancedisa amapholisa ukuthi emvumbulule ngubaba uphukeni. Ngoba uphukeni nguye osekhuluma egolomba abantu esecacada sibili ukuthi ngani uyakwazi konke. Thina esikwenzileyo kuxothwa ama-MP sesihambe sayamangala ku-High Court sibona ngani icala leliza ngena masinyane njenge-agent case. Yikho ke ama-MP akobulawayo axothiweyo lawa angazihluphi izinto ezizadlula. Abantu laba bakhethwe ngabantu angazi ukuthi babaxotshelani bathi abakhethwanga ngabantu bona bahamba baya ku-general election baphonga ubhixa abantu betshayisa abantu kama-BP ngenxa yomona.
Manje nxa kungenziwa ama-by elections lizathatha nyathelo bani? Lizabisela bona laba na kumbe kuzaba lokhetho olwama-primaries ebandleni?
Siyakwazi ukuthi ngaze siye ku-election kobulawayo sizabutha konke but sibona ngani ukuchitha izimali zesizwe. Umizanu ingafuni ukukhontestwa ngabantu kayideclare i-one party state. Singake saqeda iminyaka engu-5 lokhu sigijima sisiya ku-by-election. I-by-election eyenziwa ngumuntu ozibazela isikhundla, an impositor. achi siti singake sabamba inhlwa ngekhanda okunengi siza kukhuluma ngoba khathesi indaba le isecourt into esifunayo kakhulu engathi emqoka ukuthi ubaba uthengezo ezireport emapholiseni ubaba uphungeni uzancedisa amapholisa ngoba yibo abantu abaziwayo ababili kuphela abadunga isizwe sikamthwakazi bakhuluma ngokuthi abantu abakhethwanga ngabantu baphi abantu njengoba abantu bahamba bayabakhetha ku general election njalo abazwisisi ukuthi thina azizange senze iprimary sasilama stages angu 4 inomination iCV ivetting iconsensus levalidation akutsho ukuthi umuntu oyezwa zabantwana abaningi obele kamwana noma ubabhula nguye oyezaba ngukhansela mbe ngumMP kwakuhlanganiswa konke lokhu sibona ukuthi I saw umuntu ophuma lapho ungene lapho ophuma lapho ungene lapho abathi iprocedure political prostitute sinikusasikhangela okuningi ngoba kwakunabanye ama-CIO abanye abavela kumonzura abanye abavela indawo eziningi befuna ukuthukuza amakhanda hhayi okuningi ngingake ngakukhuluma la ngiqinisa nje amakhansela ethu ukuthi angazisoli ngamaqhawe wonke umuntu oxotshwe laphana kazazi ukuthi liqhawe iparty kayisozi imilahle ngoba kusipha amandla kakhulu sifisela abantu bakithi bonke abesithi abazwayo bengalahle ithemba ngoba laba isigilamkhuba basetshenziswa izanu thina sibindani lochabangu sibindana lezanu
lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla lesi-CC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwobulawayo. Ibandla lesi-CC likhuthaza uZulu ukuba atshengisele emigwaqweni ekhonona ngesimo esibi elizweni. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kuntatheli zindaba yethu umlondolozi Ndlovu eseHarare.
Lokho kukhulunywe ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Gift Othalo Siziba namhla eHarare otshele intatheli zindaba ukuba ngendlela isimo esimi ngayo elizweni kumele kube lokutshengisela ikakhulu ngokhetho olungaqhutshwanga ngemfanelo. Usiziba uthe abantu akumelanga bethusele ukuba kukhona okuza kwenzakala kibo nxa bengaqala ukutshengisela ngoba kulilungelo labo.
Thina sikhume sobala ukuthi amaZimbabweans alelungelo kuconstitution kweZimbabwe ukuthi ke betshengisele ngokungasuthiseki kwabo ngendlela ke ukhetho olwayenzwa ngayo emhlaka 23 August. So yikho libona continue ngenhlelo zethu esijineyo ama-political program okumake sure ukubana siyalumisa udaba ke oluseZimbabwe and amaZimbabweans njengoba ngikhulumele ku-section 59 alelungelo ukubana eziveze ukungasuthiseki kwawo.
Uqhubeke sithi loba nje ibandla lakhe qakathekisa ukukhulumisana lebandla le-ZANU-PF kusobala ukuba ukutshengisela iyo yodwa indlela ezakwenza uhulumende weZimbabwe alalele inhlupho zabantu. Uthe ukuxotshwa kwamalunga awe-CCC edayele ephalamende ngumnumzana Sengezo Chabangu ozithi ungumsekeli kanobhala jikelele webandla leli kwenziwa libandla le-ZANU-PF. Kodwa umholi womsebenzi kubandla le-ZANU-PF umnumzana Mike Bima uthi ibandla lakhe alilani lokwenzakala ku-CCC.
Agenda to have those recalls. Extremely happy with having a majority in parliament as we are. And it's not our agenda to recall. It's really an internal affair.
English kwezo mbusazwe esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Initiative for Democracy umnumzana Mike Mlilo uthi akaboni ukuba ibandla le-CCC lingeneliza ukukhanga abantu ukuba batshengisele emigwaqweni.
Ihlezi ikhuluma ngokuthi ifuna ukwenza ama-demonstrations but singakhangela izikhathi eziningi inkulumo zabo ziphelele emoyeni. So labantu lapha eZimbabwe abasela themba labo ukuthi balecapacity ukwenza ama-demonstrations.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcitshi esebenza e-University of Zimbabwe efundisa izifundo zombusazwe umnumzana Desire Sithole othi ngendlela abantu abethuselwa ngayo akaboni ukutshengisela kuphumelela.
I-CCC uthi yenza ama-demonstration ngaresi solungaba ludaba olukhulu ngenxa yokuthi sokulama-violence ayenzakalayo kakhulu. Sabona laphana ukwaphosa kwathathwa upromise mkhwanazi laba yahle kubatshela ukuthi bayesaba labo abe-CCC ukwenza ama-demonstration noma ama-citizens akhona ayesaba.
Kodwa esinye isakhamuzi seHarare esisekela ibandla le-CCC umnumzana Libert Muganu uthi uyamukela inyathelo lebandla leli elokuba kutshengiselwe emgwaqweni.
Thina njengamasapota e-CCC sithi vele i-CCC right ibize amademo, sokufunakala amademo ngoba lokho kwenzwa yi-ZANU-PF akulungelanga. It has not reflect the will of the people. Sesinama-demonstrations ukuthi sejese ama-displays ethu ngama-elections ayenzakalayo.
Kusenjalo, omunye ozithi ngunobhala webandla le-ZANU-PF uTafazwa Manyika uthi uselobele incwadi ePhalamende exoshisa amalunga angamachuma isikhombisa awebandla leli esithi sebemile ukuba ngamalunga alo. Kodwa obona ngokukhishwa kwemibiko kubandla leZANU-PF umnumzana Farai Marapira uthi ibandla leli kalimazi uManyika. Ekhuluma lentatheli izindaba izolo, uBima uthe ibandla leZANU-PF kalimazi uManyika njalo usomlomo edayele ePhalamende umnumzana Jacob Mdenda ayibale incwadi yakhe. Ngimele iStudio 7 niseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abalandeli bomdlalo wenguqu batshengise ukudana ngesinqumo sokuba iqembu lenguqu lesizwe yama-Warriors lizadlalela elizweni leRwanda imidlalo yangekhaya enkezo ye-World Cup ngoba inkundla zeZimbabwe zimanikiniki. Iqembu lama-Warriors likhangelelwe ukudlala leNigeria eRwanda ngenyanga ezayo. Sixoxele intatheli izindaba uLeo Munende ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kuyinto eyangisa kakhulu ukuthi iqembu lama-Warriors alisoze lidlale imidlalo yalo e-World Cup eZimbabwe ngenxa yokuswelakala kwenkundla ezivunyelwa yi-CAF le-FIFA. Ngoba ungakhumbula umphathintambo we-sport uCaster Coventry usele minyaka leminyaka esithembisa ukuthi kule nkundla lapha eZimbabwe ezilungiswayo ukuze zenelise ukudlalelwa ibhora ngama-Warriors. I-National Sports kwathiwa ama-bucket sethengiwe kodwa safika isikhathi ukuthi i-National Sports yaze yavalwa amabhakethi engekho kungela mali. I-Rifaro Stadium lakhathesi lokhu ivaliwe, of course le kwakungekhansil kodwa ziningi izinto ezazikhulunywe nguhulumende, zikhulunywa ngumphathintambo uCaster Coventry ukuthi uzabe ezenzi lakhathesi kakazenzi njalo. So kusegcekeni ukuthi ube ngenzi lutho uma sesiyabona iqembu selisiyadlalela eRwanda. Bekungaba ngcono sibengabadlalele kumbe eduze.
Manje ngokubona kwakho ubona ngani ikwehluleka yini kukahulumende lokhu kumbe kukhona okwenzakalayo?
Okuqala ikwehluleka kukamphathintambo uCaster Coventry ngoba nguye owayetshona ethembisa abantu njalo nguye owathembisa abantu mzwana ukuanvela i-normalization committee eyeFIFA wathi ibhola lizadlalwa eZimbabwe. Kube sekusiba ikwehluleka kukahulumende ngoba uhulumende laye kufuze ebe efaka imali ezintweni ezinjengalezi, izinto zilungiswa, inkundla zilungiswa, ibhola lethu lidlalwa. And then kube kusiba le normalization commission ale eZifa ehlekayo ngoba kulenkundla eseZambia, kulenkundla eseBotswana, indawo ezokuthi izizalwane zeZimbabwe, abantwana beZimbabwe nxa befunga ukubukela ama-Warriors bakwazi ukuhamba kuyabo kuyisikhatshana nje njengaseZambia from Chirundu is less than 45 minutes. There's a very beautiful stadium kulenkundla enhle evunyelwa yi-CAF evunyelwa yi-FIFA. So uhlubo nthi abantu laba bebambene lohulumende i-ZIFA normalization committee uCaster Coventry kanye lohulumende ebagombolozela vele sebephambanise kakhulu.
Ungasitshela ukuthi abalandeli benguqu osuke waxoxa labo ngodaba lolu bona bathini?
Kulabalandeli benguqu abathi ngabe ibhora leli lidlalelwe eZambia ngoba iZambia iseduze kumbe eBotswana ngoba la iBotswana ngani iseduze. Ngoba bona bebesithi njengoba ama-Warriors ebesele isikhathi eside engavunyelwa ukudlala imidlalo le la bebefuna ukubona iqembu la lidlala nxa kwalili ukuthi lidlalele eHarare kumbe koBulawayo alifakwe kumbe eduze yikho abakutshona. Bese kusiba labanye abathi njengoba siqeda ukudlala leRwanda sizadlala leNigeria kungangcono sihle sihlalele eRwanda iviki lona lelo seze siyadlala leNigeria ivele eduze. Kodwa lokho akulani lathi ngoba iNigeria yiyo ebuya kithi. Ngabe sina siqonde eZambia iNigeria yiyo ade ibuya kithi, ayisithi ade siya eNigeria.
uLeo Munende yintatheli zindaba ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi umqeqeqi weqembu lenguqu elabesifazane uShadrack Mlawuzi owetheswa icala lokubamba ngokungekho emthethweni ilunga leziphathamandla zeqembu uphiwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso i-US$300. Umlawuzi ubikwa wazama ukuya ecansini ngamandla lowesifazane ongaqanjwanga igama leli qembu likwele South Africa. Ukhangelelwe ukuya emthethwandaba ngeviki ezayo uyathoniswa icala lona leli. Iphephandaba leNewZimbabwe.com lilodaba lokuthi ibandla leZanu PF lithi obezithi lilunga lebandla leli esaphethe isikhundla sikanobhala jikelele uTafadzwa Manyika obesithi useqotshise amalunga ebandla leZanu PF awedalele ePhalamende angamachumi ayisikhombisa 70 kumele abotshwe ngoba akwenzileyo kulicala. Okwamanje balaleli sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonana, sanibonani basakazi beStudio 7. Hayi, leli lizwe bathi liziZimbabwe leli linzima. Kanti leli lizwe lona liyoboswa njani abantu kubanye? Liboswa kuphela yibo nje abantu besishoneni. Thina ngapha eMandebeleni ushobana akula umuntu angaphosa leli lizwe. Njalo bathi lona liboswa kuphela ngamahofethini. Ushobana asilizwe lethu thina esingaso mahofethini wasoni asebona.
Badala ninjani kuStudio 7? Yazi ukuthi nami lento kaChabangu bengayi-understand, kodwa after sengilalele lesikhulumo elisayo ngiyacabanga ukuthi lo baba lo ukhuluma into eyiyona yona. Angeke vele kuvume ukuthi uMlawuli sizophathwa umuntu obuye emaswingi. Avumi lokhu. Wazini ngathi wazini ngeMlawuli lo muntu? Akuvumi vele. Ayikho inqubekela phambili azosenzela yona, otherwise nje uzositshontshelela koMlawuli. Siyavusikile emaswini, so besicela umthwakazi aphathe umthwakazi. Into ayibefike umshamisana akabefike, ayikho le nto le msakazi ukhuluma ngena lo sekukhulumile.
Studio 7, Studio 7 ngiyabingelela. Hayi ubaba uMnangagwa sokumehlulela ukhathi kunganjani ukuthi azistepele down nje yedwa angadingi ukuthi kuthiwe re-election. Akastepe down ahlale phansi, labo sengezoshaba ngalaba bazama ukuthi bezilunga baqhapha bengabantu abadala bakhulile so bantwana and bazele ifutsha abantu ababo bayibeka ngaphi? Bayibeka ngaphi ifutsha abantu ababo? Kusho ukuthi bala bazala ngabala bantwana yikho bekhangelele zabo izinto. Abazwele abantu beZimbabwe bakhangelele bona ukuthi bethole okwabo ukuthi badle basuthe kukwanile, kodwa kwabanye abantu ababagcabanile. Okwamanje impahla ziyakhwela ezitolo, akuthengeki, ukudla kuyakhwela, impuphu ikhwelile lokhuyana okungayenziwe. So ukuthi bacabange ukuthi abantu baphile njani, baphile njani usengeze shabanga kulokhu besenza babidliza babulala ilizwe besenza so.
Ngiyabingelela laphana, ngiyabingelela ngithi njani bonke. Ngolalo umuntu lothi khalpana pokendo lokuzendo lo sengezochaba ngoba right lo muntu la ukhohlakile, lo ukhohlakile kade sekunje uyakhuluma ungaphe khuluma so ungaphe akakho ekhaya ukhulume kwenye indawo kodwa ukuthi abantu ba right ba writing abantu bewona ikubona izinto lokho ikubona izinto abantu elungave engasiri ukuthi yabasekhenda ngento engelanceda kolanceda lokho into abayenzayo leyo sengezochaba ngolo kara pano pukeno angkona lo. So vele into yangkona vele hayi asonto e-right le and umdakalo futhi khona buyadubeka funa toda wabaleka eZimbabwe futhi kodwa uthi abasekeni basekeni nendlela enjani ngabuyela eZimbabwe ungakhuluma lokhu i-WhatsApp abekhuluma izinto zakhe zingacacile.
Studio 7, Studio 7 litshona njani badala? Ngiyalibingelela ngenhlonipho enkulu, ngisithi uNkulunkulu ngayelikhokhelela emsebenzini. emsebenzini yenu yonke eliyenzayo. Siyabonga kakhulu ngokukhuluma kwethu uma kuzwakala elizweni lakithi esikufuna lesingakufuniyo. Hayi, abantu be-CCC ngiyami imvumelana labo kakudemonstrate sibili kakhulu kakhulu eZimbabwe, especially eHarare eBulawayo. Kudemonstrate sibili ukuthi amapholisa angazami ukuvimbela abantu sibili bale kakhulu balwe labo sibili labo. Bazibone babone ukuthi into eyenzakala elizweni ayifunakali ngoba vele kunyanyile okwenzakala elizweni lakithi lapha. Vele kumele kuhlale kudemonstrate sibili ukuvumelana, kusingabi lokwesaba futhi singabi ngamagwala, singethuselwa ngamapholisa athunywa abantu izanga. Mna ngapi badlale ezanu PF siyethuselwe ukuthi sidinga kudemonstrathela ngoba esenza izilima asizozilima thina sesabona ubumenemene bezanu bonke. And lokhu behambe ebumenemene babo babudala sekulokhu belanda kompham. So akusela muntu ongaziyo ngobumenemene babo. So abantu ababhikitha kakhulu sibili khulu at emazweni sizabhikitha siloku serious diniwe ngento ngembuso yezanu thina dina ukudinga sikukhanya kula khanda kula msilo wombuso wezanu lokhwana ukuthi kumbe vele umnangakuyenzani. Haya osokuthi ngathi vele bavele bamyekele gqishwe umgabi wekhompani ebalekele e-South Africa wazihlala wakhetha omunye nangokwesikhathi siphikisana kungcono kukulo bubele elizweni lethu. Yena kula nto ayenzayo ngitsho nje uyayangisa lokhu akwenzayo. Ngake yahlalela phansi akhohlwa ngokwalokuthi wayengahlali phansi imali elayo esuthi siwasuthi imali yokusela onke lakeza ehleze ekufa. Ngake yatshaya yahlala phansi la akakuthela abayinxeba ngapha kuvusi bangenza ngcono kulayo lo wabengabezalo. Yayilokhu akwenzayo into zamanyala. Ngiyabonga ukukhuluma ngosibanda ngole Botswana.
Sanibonani emsakazweni Studio 7 ngoba ningathi liyakunaka balaleli bemsakazo ikakhulu thina bangapha emaNdebeleni bebegiya lami uRichard Moyo labo uMabutho Moyo obhilive gawule bethi nangakhona ukubonisayo okuzikhambenelayo kuye besitsho bekhuluma nje into engekhoyo. Nankho kwamanje kunini kwaqala nini okuthiwa Zambezi water project le uthiwa izosiza emaThebeleleni nininini umgalo wazo wafa layo yazafuka manje zithi ye abanayo imali yokuthi baqedelele. But into emangazayo ukuthi imali zona ezabazithathayo emamayini akithi ngapha emaNdebeleni uObhedi Mpofu umsundulo wonke awuselanele imali zona zibe zitshontsha kulokuthi balungise banikeze abantu amanzi ukuze abantu babathakazelele. Yazi ngilusizi kakhulu okhulumayo nguThulani Ndlovu enkaya kondunu isikhobokhobo
qum 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 kuyahlelela ye hayi ninjani kodwa abantu bakithi. Hayi thina siyazama sibona nje ilizwe lakithi eselijike kwayenzwa amazakhwa. Kambe kulelizwe okuthiwa ma kuthiwa umuntu uvotelwe bese kuthi uyarekholwa noma ngwezanu noma nge-CCC kuyenyanyisa lokho ukuthi omunye umuntu uyavuka ecabanga unayikhanda. EZimbabwe I don't think it's a sovereign country. So ilizwe nje lingalamthetho okuthi umuntu nje noma engalala ebhemimba nje nenjengo abesezithi hayi kungcono ngenze lokhu lalokhu. Then la uminister lokuzena ispokesperson iseparlament kumbe kuthiwa ispokesperson kumbe kuthiwa yini usegugile lwana ubaba kambe problem eyitiye lokhu ekhona phandle lokuzena auditor general lokuzena home affairs kwasuka lapho wasesiba khonapho kuthiwa ispeaker of parliament kanti lona itonga leyo yalishuthi lilani yiko seliphambanisa izinto eziningi. Kodwa-ke mina ukubona kwami ukuthi akusela politiki eZimbabwe. We are playing games. Uto mbone mbonele ngapi kuyafana lokwaBiden lokuzena nature now na lo tena hayi basukelwe akula kusukelwa vele ilokuzena iLebanon kule minyaka emingaki abantu labana sebebona ukuthi awasela ndawo yokuhlala ngoba sebe overcrowding ilokuzena iIsrael ikuthi siyahlasela ilokuzena eGaza ngoba badinga indawo yokuhlala. So yikwe ngukhangeleyo mina kodwa ke la ilizwe lakithi aliyeke ukuzanga manje lokhu yokuzanga lo yikudlala sibula amazana amazakwa. Thank you siyabonga.
Studio 7 yeah kanti yini awuthi ama-audio engafundwa yini engafundwa kusimphoselami lapho ye khonokho sokusenzakala kade sokwakuchabanga yiqiniso le sikubonile thina esichaza ama-elections kuzanti ku-ground bekubuya umuntu simkhethele ukuthi abe umuntu ofanele amela abantu abasha bese kubuya lowa uphambili kumbe uthandwa yilaphana abantu ephethe zonke izinto abe nguye ophethe yonke ibhola. So-ke ngaleyo ndlela abantu bagqiba disgruntlement abantu they are not happy khonokho sesikubona kade sibhele nje ungakhangela i-election yankona yonke it was a shambles. Yikho-ke manje libona sokuvela zonke zona lezi zinto. kubuze eli election yongenziwa yayingikuphepha khangela kathi siyena umongameli ngokwakhe angithi abantu they are not happy manje uthetha abantu abagwa bafaka bodwa khonaphana so kusolekani kusolekani yisikhathi se-revolution ngekathi isikhathi se-revolution ngapha ithi bela mandebeleni bafuna ukuyimphosa bafuna ukuyimphosa abantu so ikathi this is a result ofeka kukhulunywa umthwakazi is a result of 50 abantu babuye nje kathi sibenze impumba komthwakazi bakhulula isizwe sabo lokuba amaqembuqembu bengalasoze kwasisa ngiyabonga ngiyabonga studio ngingathithi ngingaphi imuli
Lo-ke abengamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umongameli Joe Biden obekwele Israel izolo siphenduke kwele Melika lapho abikwa ekhangelelwe ukwethulela idale indaba yokuphathisa ele Israel kunye lele Ukraine. UBiden ubikwa ezacela ukuthi amazwe omabili aphiwe imali engamadola ayizigidi ezilikhulu iUS 100 billion dollars. Kodwa ingxaki ekhona ukuthi akula somlomo wedale le parlamente ele the house kulandela ukususwa kukamnumzana Kevin McCarthy esihlalweni. Abibandla lama Republicans abayibo abamele bakhethe usomlomo ngoba bebaningi kuleli badale kulebandla lama Democrats abavumelani ukuthi ozathatha isikhundla sikasomlomo ngubani. Okwakathesi obenguye obefuna ukuthi akhethwe ngumnumzana Jim Jordan kodwa kukhanya akuphumeleli ukuthi uzakhethwa. Ukuhlaziya udaba lwempi ye-Israel sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni saqala ngumbuza ukuthi uyibona njani impi ye-Israel leyamabutho eHamas.
Ukutshaywe Israel kufana lokuthi kutshaywe umntwana we-America. Soke-ke lapha umntwana wangekhaya lo mntwana wemzini nxa sekwenzakele ingozi angikholwa ukuthi ungavikela umntwana wemzini ukwedlula owangekhaya. Ngibona ngathi kuza kuba lo mahluko omkhulu ukuthi izikhali kumbe uncedo olukhona luzaqonda ngapi. Mina ngilubona luqonda e-Israel masinya masinya ukwedlula e-Ukraine. Soke ke khonapho yikho lapho okulendaba khona ngaphandle kokuthi le impi ye-Israel yehle masinyane kusale liyane e-Ukraine. Kodwa ke mbona ngathi sokona ke khonapho ukuthi nxa kuyikusekela akusoze kuphindwe kusekelwe ngokufana nayo loba besitsho besithi sizasekela indawo zomphili.
Manje ngokubona kwakho asoze sibone na kuqala impi yomhlaba i-World War 3 ngenxa yendaba yonale e-Hamas le-Israel?
Ye lapha kule potential enkulu kakhulu kakhulu ukuthi kungaqhamuka impi ye-World War. Ngoba ukwenzakala kwakhona kwenzakale ngendlela leyane yokuthi Hamas ithethe i-Israeli ngesidumo bengalindele. Njalo kwafa abantu abaningi amaJuda la afileyo angaba khonapho kubo 1300 kumbe 400. Ngibo lokho sokuyinto enkulu kakhulu njengokuthi sebebuyele emuva bacabange ukubulawa kwabo nguHitler khonangale. Soke ke khonapho ke labo ukuhlasela kwabo ukuyidliza kwabo imizi le eyabantu baseHamas ngale eGaza. Nxa ukukhangela ukuyidliza kwakhona hayi umhlaba wonke ungathi kawuthokozi ngendlela abatshaya ngayo. Manje ke ngikhona bezangena ke bayephakathi lapho kulabantu bazana khona njengoba nitshile ukuthi baningi abangesoze baphume laphana ukuthi basuke eGaza ngokwehluleka kokwehluleka okuthiyene. Kanti-ke njalo khonoko ukuthi bakucitshelwa amagetsi bancitshe ukudla bancitshwa amanzi lakho ngokunye okuzakwenza ukuthi umhlaba ungathi uyahlokoma elinye ilizwe liza sukuma lithi asambene sithe silwe sonke khona lapha manje ke la iAmerica isivele sithile ngoba yena ihambe phambi so asazi ke khona lapho baba mbona ngathi kule potential enkulu kakhulu ukuthi kungaqhamuka impi yesithathu yomhlaba wonke.
Lo ngumnumzana Rafael Mthombeni esigqibela uhlelo lwalamhlanje. Igama lami ngu Chris Gande.